Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 zivandlela 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umanji weHarare uFerris Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala eletheswa umnumzana Job Sikhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yi-X. Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yamapasipoti isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamachumi amabili 120 yaya kumadola alikhulu lengxenye i-$150. Owesifazana oyisizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Gumbonzwanda usekhethe ukuthatha isikhundla sokuba ngumsekelo womqondisi wohlangothi lobona ngezabesifazane olwe-UN Women. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umanji weHarare uFerris Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala eletheswa umnumzana Job Sikhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yi-X. UChakanyuka uthi icala leli lizathoniswa kusukela ngolwesihlanu. Abachuchisi bathi uSikhala wethula umbiko othi ipolisa labulala umntwana oyebelethwe ngunina ngokumthaya ngomqwaye. Bathi la ngamanga aluhlaza joko ngoba umntwana lo uyaphila. Igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uSikhala uyaliphika icala leli elingekho engwalweni zemithetho eZimbabwe. Unkomo uthi icala elinje elalisetheswa intatheliizindaba uHopewell Chingono lalahla lidalelwe mthethwandaba. Omunye owake wetheswa njalo icala leli ngunkosazana Fatsai Maere. USikhala olilunga lebandla le-TCC usehlale entolongweni umnyaka lenyanga eziyisithiyangalombili emelele ukuthonisiswa amacala amaningi awetheswayo agoqelele ukuthi wachochozela udlakela kusanda kubulawa unkosikazi Mo Blessing Ali. Lilunga lebandla leZANU-PF uPius Jamba Mukandi ogwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amathathu 30 years. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-TCC.
USikhala amelanga abe sejele, kumele abe sendlini yakhe labantu bakhe, amelanga abe sekhothi ngoba uSikhala kunacala alethayo. Sakhuluma kudala sathi khululani uSikhala lidinge izigelekeqe eziyizo ezilamacala ezifuze zibe sejele ezigoqela lwane esabona efuna ukuthumba uChakhuzwa Ngazure umkhokheli we-UD ye-TCC. Yibo abantu abanamacala abafuze bebe semakhothi lamajele.
Ye, masikhangeleke icala likaSikhala leli kambe liyaphetha ngani ubaba Mkhwanazi?
Icala leli ngokuqala kwakhona mfowethu ukuthi akulacala likaSikhala elikhulu. Okwesibili ukuthi akula ngendlela kuzamele bakhulule uSikhala ngoba akalacala alethayo.
Kodwa ubona zani bangamkhulula sibe?
Abala choice, bafuze bamkhulule uSikhala njengoba lokhu betshitsha la emakhothi besenzana kulabo fakazi obukhanyayo. Amanye amacala akhona asalahlwa kodwa lokhu bemfake esitokisini. Thina sithi abamkhuphe asuke endlini yakhe esiya emakhothi kuze kuphele-ke khona kwabamethela khona esikwaziyo ukuthi ngamacala abamethesa wona amanga.
Xa likhangele libona ngazani ngesilungu yikho lokho kuthiwa yini yi-political persecution kumbe kuyini?
Yikho kanye singathi thina yikuhlukuluzwa kwalabo-ke ababephikisana lo hulumente abangathandwa nguhulumente weZimbabwe ngesizathu sokuthi yibo ababe beme eqinisweni bekhuluma iqiniso ngesimo sesizwe bekhuluma iqiniso ngesimo sobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Ngambe kuyini okwenza ukuthi balande uSikhala bengalandi wena bengalandi uChamisa nabanye?
Ukuthi balanda bani ngasikhathi siphi, kodwa sonke abantu okhuluma ngabo nabo bake babotshwa bahlukuluzwa bathona behlukuluzwa. Ngathi mina phakathi kwabantu bonke abakhona ohlukuluzwa ukwedlula abantu bonke ubaba uChamisa ngoba nguye umkhokheli wethu. Engabe phandle kwesitokisi kodwa ngumuntu ohlezi esejele empilweni yakhe ehlukuluzwa kakhulu nguhulumende wezanu PF lo baba usikhala layo uyahlukuluzwa lami nginje soya kwathi bake bafaka ke besithi ngingathola icaba umuntu ozangithola uzanika i-1000 lamanye abakhokheli abachiyeneyo baguqela ilizwe lonke leZimbabwe abakhokheli be-CCC abanye basezintolongweni abanye bathunjwa abanye bachawa honorable James Chidakwa abanye bacatshile batshona bedingwa so kuhlukuluzwa lokhu ayisikuka sikhala kuphela kuhlukuluzwa kubukhokheli bonke jikelele obebandla le-CCC.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla le-ZANU PF owenza izifundo zemithetho.
Indaba yebhayilera siseke sayikhuluma kaningi-ningi lapha lakuwe ngike ngayikhuluma ngayo sithi kona usikala wayephiwa ibheli kudala waphiwa ibheli ibheli yabuyela ama-conditions ithi na akumelanga wenze lokhu lalokhu lalokhu nxa ukubheli wasesuka laphana wakwenza kona wathi engakwenzi yikho kwagcina sokubangela ukubana umthetho wendaba ugcina usumalela ibheli kodwa esikufisayo yukuthi ngabe indaba yakhe iyahlungulula masinyane iphele kukwazi ukubana ufakwa ejele yini kumbe uyaphuma scot free ukube lula kanjeyana kodwa njengoba ngisitsho nje udabalake kathethi kuba nzima ukubana ayithole leyo bheli ngenxa yezizathu zonalezi engizikhulumayo ukubana wephula ama-conditions ayephiwe ukubana athole leyo bheli aleso sikhathi kodwa ke ngabe kuthiwa umthethwendaba isifisho sami lami nxa ngingumuntu ngiyabe futhi ngabe umthethwendaba uyenza umsebenzi wayo ngokugcweleyo masinyane undoda lowo nxa ephuma aphume nxa kuthi uyagwetshwe agwetshwe asho ukuthi akabe lokhu ehlezi phakathi noma phela wayephule imithetho epha umuntu ibheli kodwa angabe lokhu ephakathi kabaphangisise indaba zabo bazenze masinyane aphiwe wenza isentensi yakhe kumbe abe acquitted nxa ukuthi kona amacala ke kabambi kunokuthi wayelokhu emgcine kwaphana isisifiso yabona esinomuntu wonke ngoba lokhu ngikushelo ngoba anti abantu abaningi sebona ngantu asoke i-political persecution kukanti-ke akulalilezepolitiki lokhu nje eyokuthi bona yena wephula ama-conditions akhe awebheli ekuqaleni le
ye abantu vele bakhuluma golide bathi uyi-political prisoner ngesilungu kasikho yini khonokho
mina ngihlela ngikwala khonokwana sithi kona ukuzaba i-political persecution njani ukuthi kutheni ama-policies aku-oppositions emaningi kangaka kuyena kube nguye yedwa ozafaka under i-persecution yona leyo ngoba kutheni ubaba honorable Sikhala siyakwazi lapho kwavelela khona udaba lakuthi agcine esefike kupoint yona leyo kona wasaphiwa i-bill ngoba esephule umthetho owenza umuntu aphiwe ibheli leyo so kodwa sithi kona ngabe umthethwandaba uyaphangisisa udaba lwakhe kube segcekela ukuthi ngumuntu ogwetshwayo kumbe hhayi umuntu onjani omsulwa yikho esikukufalelayo lami nginze ngu-ZANU PF kodwa ngiyakusho konakuona kumele ngabe umthethwandaba iyenze imisebenzi yayo ngokuphangisa lokhu sesikufaka thina ku-judiciary service commission khonalo ukuthi indlela abaphatha ngayo ingani it's a bit slow kodwa nabona yikho nje kona angisho officer of the law mina ukuthi ngakhulumela into kuhle ngiyazi kangiyazi sithi ihamba njani.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla le-ZANU PF ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yama-passport isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamathumi amabili, $120, i-passport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa yaya kumadola alikhulu alamathumi amahlanu, $150, kuthi ephuma ngemva kwensuku ezintathu kuphela ikhwele yaya ku-$250. Kugwalo lwe-Government Gazette alwethule namuhla uhulumende uthe phezu kwalimali kule $20 ebhadalwayo eyokuthi i-passport yenelise ukungena emitshineni ngokuphangisa i-quick response code. Ogoto agulomunye otele Studio 7 ukuthi wehlulekile ukuthatha ipassport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa namuhla ngemva kokutshelwa ukuthi kumele abhadale i-$190 hatshi i-150 elotshwe ku-Government Gazette. Lanxa kunjalo kulabathathu abasebenza komsitheli abathe imali ebhadalayo yi-$150 okuveza ingxabangxoza ekhona phezu kwalolu daba. Abantu abaningi bafuna amapassport okuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngoba umnotho weZimbabwe uqhubeka usadalala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Into kumele siyinanzelele ukuthi kulilungelo lomuntu ukuthi ahambe. It's one of the rights of abantu ukuthiwa ilungelo lokuthi ahambe lapho afuna ukuya khona, avakatshela kwamanye amazwe lapho angafuni ukuvakatshela khona. Njalo ukuze lelo lungelo ligcwaliseke kumele umuntu athole i-passport. And uyasikhangele umkhulumo weZimbabwe, i-passport ye-150 iba outside reach of an ordinary person. Ngoba abantu abathole nzima emkhonweni, abathole nzima ufuna ukuyadinga ezempilakahle ezingcono, ngabantu abangela zikhundla, abangela msebenzi emangalisayo, abanye bakhona vele kabaqhathwanga. So ngama-passport intengo zawo zikhwela, thina abanye kade sikhale kungenye ingehliswa intengo ukuze abantu bahambe kalula. Kutho ukuthi sekuzafosa abantu abaningi ukuthi bahambe nge-double up, ikakhulu besiye eBotswana, besiye eSouth Africa lamanye amazwe asingelelane lawo. Lokhu okuphambanisa ilungelo lomuntu njalo kutoko okuphambanisa isefithi yabantu ngoba ku-double up lapha kunama-risk abantu abahlangana lawo. Kubandla nxa sebesiya kulawo mazwe kabaqhatshwa, bacina begqilazwa, beqhatshwa okokugqilazwa, baqhatshwa okusemthethweni ngoba kabala maphepha ayaneleyo. Uhulumende weZimbabwe ngabe bethina besikhangeka izawukhangela lokhu, ayehlisa intengo zamapassport ukuze azwele amaZimbabwe. Siyakhangela kumnyaka ka-2023 kule bhidini ethileyo eleSouth Africa. KulamaZimbabweni asele phakathi, iningi labo ngabantu abahamba illegally bengela amapassport.
Ukhona kuyini okwenza abantu abaningi sibabone bedinga ama-passport bephuma buthumuthumu elizweni?
Izizathu ngingathi zimbili. Umkhono omusile umbelela ungathi kawufanga bawubulele ngoba kawusele wodwa. Nxa sithi umkhono ofile kwanto siyawuswela ukuthi umkhono bekumele uphefumule wadonda ukuphefumula. Umkhononi bawubulele ukuzama ukuphefumula bona bawumkhiya bawubulala akusahlaleki elizweni. Ngokufa komkhonomi akutsho ukuthi akusela msebenzi. Imisebenzi kayisekho, abantu futhi nemisebenzi ekhona ibhadala abantu ingani izigqili. Ayibaphi esithi i-dignity of labor ukuthi ubhadale lawo okukutshengisa ukuthi la maphepha le skill le-experience okwenza la uzizwe ungumuntu. Yinto yokuqala le. Esibili okwenza abantu baphume kuthumuthumu yikuthi akusela masebenzi eZimbabwe. Izikolo zethu akulamfundo ezikolo. Kuyathiwa kule free education and the education yakhona is free indeed ngoba it's even free of value. Ayinanyedo.
UMnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Zimbabwe.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabalimi abahlaliswa kuTheplazini leyomvutsha elise umguza eMatabeleland North, uMnumzana Ernest Busetti, owetheswa icala lokuthatha iplazi likahulumente ngelamvumo, uthi wayebhalela amapholisa ewazisa ukuthi ufuna ukubuyela kuleli plazi njengoba yena labanye bakhe besithi balencwadi zama-offer letter ezibapha imvumo yokuba seplazini leli, kodwa wasebotshwa. Ukhulume lokhu ngesikhathi emise phambi kwedale likamantshi wakoBulawayo edinga ukukhulula ngesibambiso. Lokhu kuza ngemva kokuba bezame ukuthatha iplazi leli ngamandla kunyanga edluleyo. Abalimi laba abaxotshwa kuleli plazi ngomnyaka ka-2008 bathi balencwadi zama-offer letter ezivela kugatsha lukahulumende olubona ngokwabiwa komhlabathi Njalo umlimi ohlala kuleli plaza umnumzana Alistair Michael Fletcher laye uthi ulama title deeds athi iplaza leli ngelakhe. Istudio 7 ixoxa lomunye wabalimi abafuna ukuthatha leli plaza umnumzana Gordon Dube.
2002 that place igazethwa yelokhuza kuthiwa general notice of 405 gazetted the piece of land at Mvutwa farm in the Reke. And then on the 7th of March 2008, remaining piece of land held by Mr. Fletcher were captured to consolidate the 2000 gazetted. Something is the first one that is gazetted. And this being a case, though, about 12, we've been talking about Sarako State land. Even the state, even the ministry now.
Sike saxoxa ngabanye ngodaba lolu abakobulawayo nje besithi hayi pho njengoba umnumzana Fletcher obephathisa kakhulu ngokulima izinto ebezithengiswa kobulawayo lina lingathatha lo mhlabathi yiziphi indlela elifuna
less than 900 something hectares. Indawo leyo uyalima ongamatamati indawo encane nje okuyingadi anto futhi ninzi abantu ababuya abafakweyo abafakwe endaweni lo bazabe loku belima la suku kuqala phela ukuthi ilendi igazet even amanye amalendi ayegazet agazetwayo ayeproducer yena is not an exception ngoba uyabona ukuthi osekusenzakala khangela abantu abamnyama babotshwa lapha kuthiwe khona bahlala ku gazetted land, state, but yena akabotshwa ngoba likhiwa. Uyabona ukuthi kulento engahambi kuhle, kulento one engahambi kuhle ngoba i-rule of law isebenzela wonke umuntu. Ngayo kuthiwa kathesa abantu nalabo abakhona ababotshwa labo, ngayo kuthiwa kula issue, but awubophi omunye umuntu ukuthi uhleze ku-gazetted land, omunye umtshisi.
Ye, kulolunye udaba olungenisileyo lapha abanye njalo esixoxe labo bebesithi hatshi abanye babantu abafuna ukuthi babe bengena eplazini leli asobantu abavela emathebelelendi.
Kusikho qiniso ngoba ngathi sisenza njalo umnumzana sesikhuluma ngendaba ye-tribalism. Abantu bane-system engekho right ekuthi khona ungabona kulento ephamba sesingenisa i-politics kolo akasuka ngapha sebeletha abantu abangayo abesishoneni sebebuye ngapha asikoqiniso ngoba iZimbabwe it's one Zimbabwe ukuthi umuntu lo ulishona lo ulindebele ngoba akula mntu ongamquma isandla sakhe ubona ukuthi igazi leli ngelishona igazileli ngelendi lokho asikungenise but asikoqiniso ngoba sikhuluma ngabalamahofu.
Umnumzana Gordon Dube ngomunye wabalimi abafuna ukuthatha iplaza leyo mvutsha. Siphinde saxoxa njalo lolandele zombusazwe njalo wakwaba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ungananzela umnumzana Fletcher laphana ulo ngumuntu onetha kakhulu lapha kobulawayo ngoba ulo umlimo owaziwayo umlimo oqotho umlimo obesinceda ukuthi angenisa ama-pelteps lapha kobulawayo nese iqonda kobulawayo kodwa sizwa usiziye kathe sokuthi sokunabantu asebesithe emaceleni bethi bona labo sebefunisa laphana makuze ukuthi baqinisa ukuthwala amaphepha into esiyikhaleyo ukuthi abantu akuyiwe emthethweni indaba lezi ekhuluya emthethweni kodwa kungakhonakala abantu asebebuya laphana besifikaesebenzisa amandla ukuthi bachothe umnumzana Fletcher laphana kuyinto ongabhalanga siyivumele njengesizwe senethu ngoba eqinisweni ukuthi ngokwenza njalo futhi khathe siyakhala sifunda abantu sithola abantu abangaqedibra kweze-investment but eqinisweni phansi bona umaziphathwe njengalowo kutho ukuthi nama-investors azoza kuye kuleli lithi ngoba abantu bayehlapha kuthiwa yi-security nesikhiwe ukuthi kumelahamba njani elizwe enzafika nxa sengidlalisa ama-business ami ubuye abanye abantu baqalisa ukuthotha ngalani so-ke sithi thina laphana umthetho kufanele sibili uncetha abantu labana namapholisa ayezimabha ahambe ayebona ukuthi abantu abafuna ukungena yinkani laphana bangabavumeli abahambe ekhoti nalebhele ekhoti asho ukuthi bathatha umthetho bawufake ezandleni.
Sibona njalo uhlangothi kumbe ugatsha olubona ngezo mhlabathi eZimbabwe lukhuphe incwadi ngumnyaka nalowo ususiyaphela kwincwadi ebisithi hayi uhulumende akasoze avumele ukuthi abantu bazihlalise njalo
akasoze aphe abantu amaphepha abazihlalisa bodwa nje emhlabathini okulima. Lokhu ubona sengathi kuzaphathisa na kulezi ndaba?
Uhulumende indaba lebhalweyo kuyindaba eqakathekile, incwadi eqakathekile, umthetho oqakathekile. Kodwa ufuba esibala leZimbabwe thina sikhuluma amaqiniso la. EZimbabwe siyafaka umthetho kune sihle kuwulandela. So ke sesikubona ukuthi into esikhona nxa umthetho lowo ungalandeli, sibona ngaba lokuthula endaweni lapho ezokulima nendawo lezokuhlalisa. But usibona ukuthi kubhaliwe kubuya abanye abantu abanamandla. Ngangikhuluma ngamandla ngikhuluma abantu abaye-political power okuthi ngenxa yeyabezasiyena ulengxenye kumbula esikhundla ebandleni elibuzayo abesefuna ukuthi ayenze intando ebantwini kuyomhluphayo. So sathi umthetho lowo nxa usebenza awusebenza ngokufana nayo ebantwini bonke, ngoba ungananzela owenzakala embutha laphana nxa ukunanzelela la bantu bona abantu abaphekwa kwamfana befuna ukungena ngenkanye asibo bantu bathi lelima abalikhulumayo kulolwa la asolinalesidlebeleni abantu abakhangabezela kwezindawo ebeya befuna ukuthathela abantu khonapha. Khona yiko kuhlukumeza abantu ukwenza sengathi abantu asithukise eZimbabwe. Yiko sihlala sikhala sithi ngapha sinikiwe amandebeleni kule nto okuthiwa yikubantu lwabesimajamentation. Yiko khona kwakho uthi bona abantu abantu abafika laphana besibakhaya namavidiyo abhoda abakhulumi lumi lesidlebeleni. So basuka ngabe kuzunza uzohlala khona into ezihlukwazele. So sithi leyo ncwadi ayilandele leyo mthetho ulandele and awuthi uqalise khonaphana ngoplesi bahle bane usebenze khonaphana bona abantu abakhulu ukuthetha ngenkani bahle baboshwe bamiswe eceleni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela ezombusazwe njalo wake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Unobhala jikelele omanyano wamazwe omhlaba oweUnited Nations, umnumzana Antonio Guterres usekhethe owesifazane oyisizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Kumbonzwanda esikhundleni sokuba ngumsekelo womqondisi wohlangothi olubona ngezabesifazane olwe-UN Women. Unkosikazi Kumbonzwanda okwamanje ngumqondisi wenhlanganiso ayisungulayo eye-Rosaria Memorial Trust esebenzela emaphandleni. Ngaphambilini wasebenza le nhlanganiso yabesifazana eye-World Young Women's Christian Association engunobhala jikelele wayo. Okwamanje ungumeli wamalungelo amantombazana ekuvimbeni ukwendiswa kwawo esesemancane. iSouth Africa isimangalele iIsrael edale elikhulu elomanyano omhlaba oweUnited Nations isithi ukuhlasela kwebutho leIsrael kungumbhuqaze. I-Israel yona isithethe isinqumo sokuthi iza kuyazivikela edalele International Court of Justice leli isethesa iSouth Africa umlando wokuma lamalwecatsha adlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Isenzo seSouth Africa siyinto enhle ukuthi kube khona abasukumayo nxa kulento engahambi kahle. So ngibona mina kuyinto eqondileyo ukuthi basukume bamele ukuthi kakuhambe kahle. Kodwa siyazi futhi ukuthi okunye bathi nabo bancedisane le-Palestine, njengoba i-Palestine vele isaziwa ngokuthi ibincedisa ikakhulu i-ANC ngesikhathi silwa le-apartheid. Ngenye indlela kuyikuthi bathi pay back to ilokhuzen Palestine.
I-Israel yona isithe hatshi izahamba iye kumaphambili wedaleleli njalo isethesa iSouth Africa umlando wokuma labahlamuki kumbe ama-terrorist. Ukubona njani olokho?
I-Israel ingahamba iye kumedaleni lakhona, kodwa-ke umbuzo yikuthi kuyini okuzaphuma lokuthi kuya kwayo kulelo dale kuzasiza ngani. Ngoba kulelo dale nxa ungathi uthandwa ngomelika labanye kuba lobunzima obuba khona. Then ke ibisihlupha ke futhi indaba yokuthi ngenye indlela iSouth Africa kutsho ukuthi layo sihle yazitsho ukuthi isiyisitha se-Israel ngokuthi iye kuma le-Palestine. Nxa kukule ngxabano ekhona kujale ukuthi kuhluphe vele ukuthi kuhle kube labathi thina sisekela leluhlangothi kumbe kasisekeli lelo hlangothi ngoba nxa selifuna ukuthi lenze inkulumo zokuletha ukuthula kujayele ukuthi kube lobunzima obukhona khona lapha. Ngicabanga ukuthi iSouth Africa engxenye indlela ekwenze ngayo kungabe kulalapha okusilele khona ekutheni nxa sokudingakala umlamulankunzi ukuthi bancedise khonapho. Ngoba ungakukhangela le Hamas njengoba kuliwa layo ekwenzayo okunye kuyabonakala ukuthi akukho kuhle. I-Israel layo iyenza ukubonakala ukuthi akukho kuhle. So kube kuswelekile ukuthi ngaba amazwe wona lawa labo America labo South Africa kube ngabantu abathi impi ayiphele bengazange bathi thina sisekele uba engxenye kungasiza ngaleyo ndlela.
Idale elikhokhelwa yi-United Nations ubona sengathi lilamandla na kulolu daba.
I-United Nations mina Ncube angiyithembi ngoba i-United Nations kulamazwe vela yiwo ikakhulu nxa sikhangela inhlanganiso njenge-NATO kwi-United Nations kujayele ukuthi kwenzakale okufunwa yibo. So kulobunzima kukuthi uyithembe i-United Nations ukuthi khona izangena. Ungacabanga ukhumbule ukuhlaselwa kwe-Iraq ukuthi i-United Nations yayinga. I-United Nations ingayenza nje okokuthi iye kuma layo nje khona lokho okokuthi ingasolwa. Kodwa kungela msebenzi o-effective ngoba i-United Nations bekumele ukuthi ngabe sizofika namhlanje ngesikhathi esiyasihlala ikhona bekumele ukuthi ngabe ingathi stop it kawani izinto ziyema.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo enguNobhala Jikelele webandla le-Freedom Alliance. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa loNkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ohlala kwele Israel.
I-housekeeping sikhuluma ngezinto ezifana nama-hotels like yithi esinakekelayo izindlu okufikela khona izivakashi eziyabe zibhukhile lapha emahoteleni.
Singathi kuyasebenzeka sibili okuzwa khona?
Ye, kuyasebenzeka khona.
Sisebenza ngapha livikavika okwenzakalayo?
Ye, kodwa kwamanje okwalezi nsuku kuthule kancane ngaphandle nje kwange-New Year. Bathi exactly post midnight usithi 1 January basithihaha ngamabhomba kancane nje kodwa hayi akubanga lomonakalo. I think baphosa kumbe bafika 27 kanje kodwa hayi awayenzanga monakalo.
Ye akusitheleke ngenhlelo zakho nje oziqhubayo ekhaya ezikaZulu into ezinjalo kukhona yini okwenzelwe abantu khona ngalezi baba?
Okwamanje ngibhekane lomndeni wami kuphela bengingakafiki esimeni sokuthi ngingakhona ukuthi ngenzele uZulu okwamanje. So hayi kodwa komndeni wami kwefamily yami yona hayi ngiyazama.
Yes,
ngisakhangelane layo okwamanje.
Yes, ngathi kuzima kanganani ukusebenza khonokho okwenzayo khona ngapho kekele Israel nxa sesikhangela sibili umsebenzi wabo
khona ukuba nzima kunzima babudube ngoba i-problem uhlupho esihlangana lalo la e-Israel ngolokuthi ma ungakwanisi ukubhala, ukukhuluma kumbe ukubala i-Hebrew okululimi lwabo la, ayikho enye into ongayenza ngaphandle kokuthi wenze le singathi kuba yi-labor. Yiyo imisebenzi le nje othola ukuthi ayifunwa ngabanikazi belizwe. So yiye yenziwa kakhulu ngabantu bangaphandle ngoba into esincindezelayo lulimi, into yabo yonke lapha eningi bayenza ngolimi lwabo. So kunzima vele ukuthi kuthiwe ungasebenza kumbe e-ofisini ngoba kuyabe kumele yonke into mabebuya abantu ukwazi ukukhulumisana labo ngolimi lwabo, ukwazi ukuveza ukuthi bathini, ukwazi ukulubhala nokulubala. Inkinga esibhekane nayo lapho singabantu bangaphandle.
Wena
bosisela be-Africa
uzenelisa yini ukuthi ukwenze konke lokho?
Hayi, ulimi lwabo asilo lolulimi oluthambileyo.
UNkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel ubexoxa loGibbs Dube eseTel Aviv. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisayo uTabo Kancube, lisale.